So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Hathi amboni sivumelana na lokuvotela leli bill kubana siqhubekele phambili.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweconstitutional amendment Bill number 2, ibandla le-MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo.
Amalunga e-MDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala awe-COVID.
Ibandla le-MDC Alliance lona lisola uhulumende lisithi ubopha amalunga alo etshiya abanye abephula iziqondiso ze-COVID-19. Kubhubhe abathathu nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo watholakala abalitshumi lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1573. Asebetholakile belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,293. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,683. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,634. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 437,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 99,765. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill number 2. Ibandla le-MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo. Lokhu kuyamangalisa ngoba ibandla leli libambanele leZANU-PF kumaviki amabili edluleyo kudale laphansi eleHouse of Assembly bapasisa libhili yona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu. Imupha njalo amandla okukhetha abasekeli bakhe athi ukuthi bakhethwe nguZulu njengalokho okwalotshwa ngabantu kusisekelo sombuso ngo-2013. Unkosazana Thokozani Khuphe labanye abathathu yibo kuphela abe-MDCT abavota besala ukupasisa ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu bebambanela be-MDC Alliance kaMnumzana Nelson Chamisa kudale le-House of Assembly. Isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube uthi kunengi abangavumelani lakho kulibhili okuza kwenza bengayivoteli.
Ntunga ngihle ngihlale endabeni emqoka ngaleli bhili. Indaba yama running mates le ndaba yama judge. Ngichasiseke kubalaleli ukuthi thina njenge MDC asivumelani lo daba lokuthi ama running mate akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini beZimbabwe. Yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi u-running mate lo kungasetshenzwa njani, kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka-running mate vice president kumele ume njani, kodwa ukuthi kukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe-COPAC hatshi njengebandla kasivumelani lakho, ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokhela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha. Sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokhu esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyi constitution yomlamlankunzi hatshi eyokwakha ilizwe. So imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisi ukuthi ngabe yakhitshwa, ngulandelela yena le yamajaji yokuthi umuntu nxa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila nabazukulu ngekhaya mhlawumbe inkosi ingakamvakatsheli. Yiyo iposition yebandla le MDCT iqakathekile kakhulu. Kambe siyakubona sibili ukuthi ibhili leyi singathi ifana le lemonade, kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge youth quota le women quota lokunye, kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa i-clause leyo.
Ilanxa bekhona abane abavota besala ukupasisa libhili abebandla lenu kudalela phansi, isabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla. Kuvotwa nje kudalele senethi, ungatshela abalalelo ukuthi azavota njani amalunga enu?
Abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla le-MDCT silanda zonke indaba ezethulwa ephalamende ngelihlo lokuthi ilunga ledalela ephalamende yebo kambe lingabe livela ephathini, kodwa kumele lihluzisise izinto likhangela ukubana lenzela abantwana beZimbabwe bonke, lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavuka linjani. Ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba, sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe, sale lapho esibona khona ukuthi kuyabisele ilizwe njengakuyona libhili ekhona. So asisingeke siphonge ukuthi sithi siyangena ephalamende sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe. Kuzaxoxwa futhi kusasa, kuzaphikisana ngakho kusasa, sibone ukuthi impumela iyasifikisa. Kodwa okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxwa okwakusasa, hatshi amboni sivumelana lokuvotela leli bhili kubana iqhubekele phambili.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT.
Yebo yebo yebo, thakazo muhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethelela khona pa ku Studio 7 maviki onke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhlanje siqhubeka sikhangela udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson yokuvikela iCOVID-19 vaccine. Sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo, sigxile kuziqhubeko abangabe bedibana lazo, lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesi kathi ilizwe lilwisana le COVID-19. Sikuba indaba lingakhutshwa ilolu hlelo ku Studio 7 lilabi uMikeobe ngo 8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance selethe seuhulumende we-ZANU-PF umlando wokulandela imigoqo ye-COVID-19 ngobandlululo, kulandela imibuthano eyenziwe kobulawayo ngempelasonto kungela ngitsho loyedwa obotshiweyo. ozithi ungumfundisi umnumzana Passion Jafa ubonakale elandelwa ngabasakhulayo abaningi kuleli dolobho ngomgqibelo kodwa kabazange baphanjaniswe ngamapolisa. Kube njalo lombuthano wenhlanganiso ye-Affirmative Action Group obulabantu abedlula inani labavunyelwa ngumthetho phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Kucele le-MDC Alliance baningi ababotshwayo besetheswa icala lokwephula imigoqo le. Abanye babo ngumeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bona asebele nyanga ezimbili bevalelwe ejele leChikurupi. Ababili laba baza kuzwa namuhla ukuthi bayaphumelela na kusicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebheyili lidalele High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa.
Phela siyakwazi ukuthi iCovid lomthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga e-MDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala aweCovid. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo yokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazwe. Lokhu into esiyisola kakhulu njalo asoze sithandabuze njengabantu bakomdudu ziyathuna.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19. Namba siyababona uJoanna Mamombe sebele nyanga ezimbili.
Thina besikhangelele ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona, ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnankagwa kufana lokukhuluma wedwa, ngokukhuluma lento vele engezwayo, into engaphiliyo. Ufana lokukhuluma litshe ke ubuzukhayelela ukuthi kwesinye isikhathi litshe lingakuphendula, hhayi awusoke kwenzakale khonokho. Kuyabe kuyizifiso, ngoba phela yena umnankagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe, ngoba into ethwala usizi ambone ukuthi into alayo, into le vele ayiswelayo. Kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso njengeZimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelileyo abantu bethunjwe ezindlini, abantu be-MDC behlukuluswa umnyaka ophelileyo, kodwa bona bengephetsheya komgwaqo abazange befike emahhofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kwini okukhathaza abantu. Abazange bebe le-report eya ku-parliament ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu. Lakathesi abantu bebotshwa kangaka, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye. So sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo lolu olokhulula abantu beZimbabwe, ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu, kodwa asikuboni khonokho.
Lilawo na amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amacinga amacebo akhona ukuthi singene ebantwini. Njalo siqalise ukusebenza lezeki ngo-2019. Bafike emahofisini ethu bekhokhelwa umama wezeki othwa Mrs. Kupe, besitshela ngendaba ze-delimitation lathi sahle saqalisa ukusebenza. Kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa i-COVID-19 ama-lockdown anala kusuke kwaba nzima ukuthi sirejiste abantu.
Umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Ukhanya ugxila impande umkankaso oqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo enkundleni zokuxhumana okukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela i-Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilenhlelo zokuthwala abantu ngaphandle kwempatalo ukuze bayebhalisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedluleyo. Amabandla ezombusazwe lawo athi alizawo inhlelo zokuhuga abantu ukuthi bayebhalisa ikakhulu labo abazavota okwakuqala. Ibandla leZANU-PF lona lithi lijonge ukubhalisa abasekeli balo abayizigidi ezinhlanu 5 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yokuthi izinhlanganiso ziphathekile eziningi kakhulu uma ukhangele indlela abantu ababuswa ngayo. Babona u-2023 sekhatshana ukubana bevote engxenye kungaba lohulumeni ongabatshintshela. Njalo bakubona ukuthi as long as bengazange bakhuthaza i-special ama-first time voters ukuthi bebhalisa ngobuningi babo. Kulezi ndawo ezingani zibanjwe i-opposition ikakhulu emaNdebeleni ukuthi kungakhathwa inumber yama-constituencies, yikho khonokho osokubangela ukuthi abantu beyibone i-need yokuthi bekhuthazane ukuthi bebhalise ukuvota ukuze ama-constituency engakhathwa. Njalo ngombusazwe okhona wonke umuntu uyafisa ukuthi ngalobani ukhetho luba khona masinyane engxenye kungaba lo ntshintsho kube kungena uhulumente ongaba lesihelo, ngoba abantu beZimbabwe uma bakhangele sebedubekile, labo abaphethe intambo bayazincindela kuphela. Ungakhangela yonke nje izinto ezenziwayo kazenzelwa ukuphathisa abantu, kanti sibavala ojova bathi bayaspreada ikorona, kodwa eqinisweni amabhasi indlela agcwaliswa ngayo abantu bayabe kule standing, abantu bepacked ukuthi okubonisayo ukuthi hayi ayisiyo ndlela yokulwisana le corona, kodwa indlela yokulwisana le competition ku business. Ngoba amabhaso nalakazomkho ukuthiwa ngakazomkho, kodwa akulaqiniso lokuthi aono iparastatal kumbeni ngumuntu osebenzisa ibrand kazomkho ngokwakhe.
Emaphandleni lakho sokuqalisile yini ukubhaliswa abantu?
Emaphandleni abantu bengaye bengaqalisa ukubhalisa, kodwa ngubonileyo yokuthi isiqalisile ibandla ukuthi ispecial endaweni zama-resettlement ukuthi abantu kabahambe babizwa ngani ukuthiwa kuyalungiswa ama-title deeds, amafoma lokuzenza zona izincwadi zokuthi behlale ngokusemthethweni, kodwa kusekube sekuthiwa kuzalungiswa la ma-structures. So kuyatshengisa ukubana lalo ibandla lona leli lincindezela abantu, sesiqalisile inhlelo zokuthi lizilolonge lilungiselela ukhetho. Kodwa i-target yabo ye 5 million kayitshiyananga lezithembiso zabo zaminyaka yonke ezingekho realistic. So libandla elihlala livake ama-targets amakhulu lisenzela ukuthi liqilibezele abantu, kodwa linganantho lizayigcwalisisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoinhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende seqalisile ukubhalisa abantwana ababengakathathi ama-birth certificates ngoba bebelethwe ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa ye-COVID-19. Iphephandaba linye lithi njalo umqando osudlangile elizweni kulezi nsuku ulethwe lizulu elivelele ngakweleBotswana. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenu elusebenzayo, buhle sikakhulu, ubalulekile. kuruma ngise goli la eJohannesburg South Africa kodwa ke into engani iyachaya kakhulu ebantwini yile okuloke kuvala amaboda kuvala amaboda kuvalele izinto mabhawa livalile labantu abasakwanza ukuthenga kahle tshwale emabookstore nokuhamba loko livalile right through and isikhathi livalile isikhathi liwisa umnotho weZimbabwe mo angani liyakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane manje mina malivala libuye futhi liyayibona iZimbabwe ivile lizwe elisithuphekelayo elikhasa ngamadolo phansi enye into ebalulekile ngiyithanda ukuthi angani kuyenzeka umnankagwe lo eke thathwe isiye esibhedlela esikhulu faranangaza eke echecka ingqondo ukuthi ziyasebenza na iy'ngqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke iyeke and vele sahle sabona kuthunyezile ukuthi esehlipha umngabe ngodlame ezongena futhi yina ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwabe ngcono siyabonga.
Salibonani balaleli be Studio 7 kunye nani basakaza ayike ngu-Anton Mkhontwana lapha Plum Dream Points ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngurhulumente wethu awayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga. Into engekhoyo nje ukuyinakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona nangendlela abanyathana ngakhona eklasini kakula testing uma bengena ukuthi behlolwe kakula even i-sanitizer kakula bangena nje noma kanjani abanye kabalawo lamamaski kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi bahla ubale izikolo ezisemadorobheni nisemaphandleni ngapha hayi kutsho ukuthi vele sizinyamazana kasisibo bantu eZimbabwe noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokho thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi sikuzwa nje abantu bahlatshiwa bangaka abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yibapha bayalokuhlatshwa thina singazibone lalowo muntu lalowo muntu uyasihlaba kasikwazi ngoba labantu bethu bafungunyathela phela ezikolweni labo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitsha lawo kabavikelekanga so angazi ukuthi kuyabe zama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa ezikolweni fikile ngamanga luhlaza hayi ngiyabonga.
Salubonani ku Studio 7 emsakazweni wemande wesindebeleni igama ngo Richard Sibanda kodwa seButswana kulapho engisabalaza ngikhona. Bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo abalaleli bonke lani baka Studio 7 elisibikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka. Ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba umthembijana kungokuqala ngikhuluma kulo msakazo omuhle. Bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bomunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye bezazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphathiphathi amaningi kodwa babambisane bakhangele iphathi elimvelaphi lele kusasa labe liqhakazekileyo loyiphathi ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila bazame ukumisa la maphathi abuye batshela ngegugurawundi ebathuluka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele lele kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezingane lapho zingene esikolo ziphumele mphumela Jesu ngakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzela umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyequselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda esisizwe sokuthi lathi singumthwakazi sibe lekusasa liqhazeleyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagetsi sibe lento yonke lathi kubonelwe kithi phela kumthwakazi sibe labantu ele abaqotho hayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iparty kusisa kulenye iparty ngingathi ukuthi umbe ngiyacabanisa loba njani. Ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Intatheli zindaba zakwele Uganda zinanze usuku lwe Press Freedom Day izolo zikhonona ngokuhlukuluzwa nguhulumende walelo lizwe. Intatheli zakwele Somalia zona zinanze lolu suku ngokucela ukuvikelwa nguhulumende ikakhulu ngesikhathi lesi kulungiselelwa ukhetho. Singene udaba oluphathelane leMelika. Inkisela edume ngokuphathisa abahluphekayo emhlabeni jikelele, umnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda bathi sebesehlukana ngemva kweminyaka engamashumi amabili lasikhombisa 27 years betshatile. UBill Gates nguye owasungula inkampani yamakhompyutha iMicrosoft, njalo loMelinda basungula inhlanganiso yeBill and Melinda Gates Foundation ngo-2000 ngenjongo yokuphathisa abantu abampofu emazweni asathuthukayo. Kuze kube namhlanje sebephathise abaswelayo ngemali engena ku 53.8 billion US dollars esetshenziswe kunhlelo zokudla ezokutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo, ezempilakahle kanye lezinye ezitshiyeneyo. Kumbiko abawethu leyizolo ababili laba bathela nxa sebesehlukana bazaqhubeka besebenza bonke kulihlanganiso. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Engakutsho mina ngokuhlukana kaBill Gates loMelinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu, ngoba ngabantu abangama role model, ngabantu aba famous abaziwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele. So abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sehlukana kuyadanisa kakhulu, nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa isikwazi ukuthi isikhathi ningi esikubonayo ngaphandle akusikho kuyabe kusenzakala ezindlini la, ukungazwisisani into esukiwe ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngithi ukuthi kungabe kuyizindaba kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba la ma-argument ngendaba zezimali lani lani, but angeke ngisho ngithi kibo yikho ngabe kwenzekile, ngoba imali balayo sibili eningi kakhulu ngoba bayayidistributa abahluphekile. So asazi-ke mhlawumbe omunye wabo uzotsho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini eyenze bahlukana.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke, kumbe sizabona kuchitheka lalinhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isitshebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka, ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo ifoundation yabo. So I think based on indlela aba operator ngayo in terms of ukurana ifoundation yabo, ngibona ungathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebe mature abakhulileyo, angiboni, I think uhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho okungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise ifoundation yabo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill number 2. Ibandla leMDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba abangavumelani lazo. Kubhubhe abathathu ngecoronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.